Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola lemelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Busungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavinkili kobulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kumsakazo weStudio 7. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola lemelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeyedola lemelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akwele Melika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abanengi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusenzekanya izindodo ke kusesenjalo kusese. Umntu lomncane wesakhuluma ngendaba ye 1 to 1 but emashop akunanto etshintshile, izindodo ke zikhwela ziqansa ziyaphambili. Abantu ke bevuka bekhweza amathe kweza namaprize, yathola iprize is product ayina prize, ma ufike ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eco Chicken Inn eduze leTrade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile, besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo. Silethemba lokuthi mhlawumbe amarates azaqhubeke lokhu eqansa. Manje vele kuvuke sokutshintshile izinto, imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi, ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi. Thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba ebuye esitshela imali eneyingangaka lathi besesiforced ukuthi sidinge imali ibe ningi, ngoba umuntu wefike ethi ufuna 5000 khathesi uyasinika ama-500 so lathi bese si-offe ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali, sesiwa-offe imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ucine sethengisile. Manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani, khathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise, njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Dorin Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo kodwa lapha sekunzima.
Nami ngiyemfuna ukwenza profit. You see, Eh, so kuyabo sofanele mina ngiyenze nje. Uya kule staff sifuna ukuhola, kulama izesa ifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Akula, nje ubona le shopping elalutho, so asila cooking oil. Sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngethisa ngemali. Uyethu uyiwoda lokuyithathe lo yonke. Khangela ithukela kangila. Because one thing ekhona noma ithukela ungali ikunje lona lelana elikhona. Uyakwazi ukuthenga liphele imali ngenikwa ithukela ngkwansi kuya hoteling.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngumuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto, kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi, kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla, abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyene le company eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini yeGotini Mall iTerracotta isungule ukusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi eGotini Mall Contact Center kulobhengula Street lo 8th Avenue. Okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kukhetho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi kobulawayo lapho ikhansili lenkampani yeTerracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo, bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula iContact Center yokuqala ke ukuqhatsha abantu eGodini. Savumelana nomphakathi ukuthi imisebenzi indlela etholakala khona ukuthi abantu bazafika eGodini bezoregister ku-database. Ngaregister ku-database yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 2019.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma eGodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kweGodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke, ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ama informal traders babuyele baye endaweni eyi-1. Ayikhona ukuthi baphongukusabala le dolobha lonke. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected, but kwa-affect labo abazakwana yilabo aba-affectwa bephakathi eGodini ngemva komhlangano ikhwisa kuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngesabela ubana isituation ezaba khona lapha izabazima ngemande, ngoba abantu bazabuya beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number 1 kuzabe kuzima. Mbona ngani nje into yakho nikhuthekile lapho bekufanele ukuthi ngabe ba involve all stakeholders sahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama methods engxenye abe ngadivise ukuthi kasimemezeni kumbe ngeward ngeward at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku database akusiko kuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukela umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona ngile vision enhle empimandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila ka ward 17 unkosazana sikhululekile moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu njengokansila wakobulawayo, sibona idevelopment engaka. Ngikuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemsebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi kababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli eGodini Mall Contact Center kunkulumo yakhe yokwamukela iterracotta lobulawayo, umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule, umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-eGodini Mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho iterracotta ethe bazakwakha, kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall, njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabomantshi emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMaswingo lamuhla, lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini. Bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela esithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube owenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Ngihlalisa betheswa icala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokuzwa sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagaza ukuthi beyenze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswayo, basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthuthisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bangu-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye ningibe bengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala kabalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo yilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrate. So bathi bona hayi, icala akulacala abalenzileyo sibili, yinto esikhona sisiza kulwa ngayo sibili, ayikho nampicala. Bebengaqalisa ukutshengisela bebesaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxaye bopho omuntu amthaye, njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha, kazange babatsheli ukuthi bababophelani, ukuthi kuqala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestashini ngemva kwesikhathi eside bengona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade elungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube, igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU, abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo. Sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa oweMine Entra ufike kumlindo yagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lumbukiso wenziwa kanye ngomnyaka obulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa abemba igolide ngokungekho emthethweni wotshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okuthiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Hayi, iMine Entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lanilike sikwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo, kodwa nxa thina sikubona lapha eMine Entra ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ayabantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi eyebok gasi, likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugasi. Hayi, bathabile kakhulu ukuthi abantu besiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Labanye abaningi, ngikhulume labanye abamathaya, labanye abama-mining supplies, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba i-economy ungani uyaphambili, ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Yes. Kukhanya bekulama exhibitors ade vela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele iChina, bekulama exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza, kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungabe unjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili, hayi, ngabantu abakwi-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanya ngani basuthisekile.
Lo mnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahoquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. UBhubhe esele minyaka engamatshumi ayisithobamnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasebefele engozini yokuhloka kodaka entabeni eMountain Elgon ngempumalanga yeUganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende weSouth Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni wabezindaba ePretoria izolo umphathindaba ogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Lindiwe Sisulu uthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say here's a bag of whatever and you will have it.
Asisonge siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhu ya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezethuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha avuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi sisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzane umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha kanjani. Ama factory avuke, imchina lesigugile, imchina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Yasinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi Zimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga ilidlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenza ivumele iZimbabwe nje yadophi rand kube yiyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifise ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Iningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esijeneyo zesindo esijeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esijeneyo. Okwamanje iSouth Africa ithi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki kuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqaqashi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezadlalwa kulimpela viki kusigaba seCasilaka Premier Soccer League, njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamajumi amabili lane, kodwa yasidlibiselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athile Highlanders kanye lele Dynamos ayenxuswe ukuba adlale emhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Inhlanganiso yeCasilaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ukuba lawo maqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlala imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana leHarare City enkundleni National Sports Stadium, kuthi ngenzondo iqembu leShapane Mine lizadlala leHighlanders enkundleni yeMcLans. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile ku-cup ye besifuna ukuyiwina. We are still chasing number 4. Sizabona sikhona ezinye sikhule ekumele sizazibisa khona kuzazigqwenga khona. And I'm sorry to say that oplatinum bona laba bengakele ukuzidadela ama-points abo kadezi aselokuyalapha kabesokunzima madoda abafana they want to submit their contracts for next year kabesokunzima ukuzitshengisela lapha.
Ngensonto njalo kulo mdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos leCapes United enkundleni yeRufaro, lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakolinye icele iqembu leCapes United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakolinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithwela selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lezadibana leDemocratic Republic of Congo khona lekwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. iqembu leZimbabwe leDRC yalingene ngemiklomelo kusibasi kaGroup G omabili elemiklomelo yemine iqembu ngalinye, kuthi amanye amaqembu lawa kusibasi esifanayo athe leLiberia kanye leCongo Brazzaville alo mklomelo wodwa iqembu ngalinye, njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesibasi kaGroup G. NgoLwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo leDRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sikhamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kasikati Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana olaphana sasifundisa nje ukuthi abantu bethu uma ngabe unomntwana sanakho umfundisi nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yako umoya awulanda inyama inabenda wonisozalala umoya awulanda inyama inabenda wonisozalala bazokondoza tena manje abantu bekosi bona basukia bonke abantu bekosi Undlovu uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya, ikhasile kuleFacebook linikanje Linda Challengers Boys. Then ama-numbers ethu anikanje 073-86-65-332. Ngiyanike leyo inamba uMoses Mahlabathi bese lo mfowethu lapha uMishek inamba yakhe inikanje 073-768-766. Ya, maze xhumana lathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga abazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwenya.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi. Ayike isikhathi-ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.